Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
Kunxele vele ukuthi udaba lwegugurawundi lubanjwe zinduna.
Udaba lokuthi izinduna izo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha. Beluzahlala luhlupha vele ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle.
Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha 60 abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 275 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,356. Asebefunyenwe belayo bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili lantathu 123,986. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 31,273. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 26,070. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebegijimela kuzigidi ezimbili ezilengxenye 2,453,529. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,561,368. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokulungisisa udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebeleland ngomgqibelo. Umnangagwa uthi izinduna yizo okumele ziphathe lomsebenzi ngoba yizo ezisebenza loZulu. Lanxa bekhona abavumelana laye, abanye bathi lokho yikuphambanisa. Ibandla lemthwakazi Republic Party liyakusola kakhulu lokhu lisithi udaba lwegugurawundi kumele luphathwe yikhomishini eqotho ezimeleyo. Sixoxe lomkhokeli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo.
Kunxele vele ukuthi udaba lwegugurawundi lubanjwe zinduna. Okokuqala, sithi kathi induna zazenini ngodaba lwegugurawundi osokumele ukuthi kuthiwe zikhulume ngalo kumbe kube yizo ezilulungisayo ngoba igugurawundi yenzakala ngo-83 kusiya ku-87. For all these years from 1987 kuzofika namhlanje, induna bezingaphi njalo bezithuleleni? Bezimelele ukuthi ziqale zibizwe nguye umbulali u-Emmerson Mnangagwa ukuthi beze bethi sebelulungisa udaba lolo. Njalo kanti ngakwelinye icele, induna zonke zakomthwakazi zingama-victims egugurawundi, zingama-survivors egugurawundi. Ziluphatha njani lolu daba? Ngoba thina ngase sikhangele sokungani izinduna lezi ngabantu abaspecial okwathi kusenzakala igugurawundi bona babephila komunye umhlaba, yikho ke sokumele ukuthi baluphathe. Kanti futhi ngakwelinye icele sithi thina akusizi ukuthi izinduna kuthiwe ziyaphatha udaba lwegugurawundi u-Emmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi yena uyi-perpetrator, ungumbulali. Ngoba okokuqala, izinduna bekumele ziqale zitshele ukuthi kathi saye ebantwini sakhuluma ngegugurawundi bengama-victims and survivors. Who is the perpetrator? Kungakho-ke izinduna azilandlela ezingalubamba ngayo udaba lolu ngaphandle kokuthi okokuqala sibe le-Independent International Commission ezophenya itsho ukuthi izigangi izikliwe zabulala abantu yilaba, bese sikhuluma ngokuthi kabayethonisiswa bayebotshwa ngoba icala lenziwa.
Kodwa uMongameli Mnangagwa labanye abamsekelayo bathi kulungile ukuthi izinduna zihambe phambili ngoba yizo ezazi abantu bazo kanti yizo ezisebenza njalo lozulu.
U-Emmerson Mnangagwa kasicacele ukuthi nxa esithi induna yizo ezazi abantu bazo utshoni? Uzama ukusitshela ukuthi izinduna yizo ezazi abantu u-Emmerson Mnangagwa ababulala ngegugurawundi? Ngoba lapha asikhulumi ngabantu abaphilayo, sikhuluma ngabantu abafayo, more than 40,000 people abakuma-shallow graves, abasezintabeni, abasezimbalwini, abasemgodini eBalagwe, emine khona ngale. U-Emmerson Mnangagwa nxa enika induna imandate yokuthi athi yizo ezazi abantu bazo, thina njenge-MRP sithi kehlukanise ngoba kulabantu ababulawayo abedlula 40,000, labantu abaphilayo abangama-survivors and victims of gugurawundi. So yena ukuthatha ngapho ukuthathe yena induna yizo ezazi abantu bazo? Abantu namhlanje sebengabezinduna ngenxa yokuthi wababulala kumbe wabulala abantu. Ngesikhathi bebabulala bona babesithi babulala abantu bakabani?
UMnumzana Mqondisi Moyo, ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba. Kodwa ibandla leZANU-PF lona lithi kulungile okwenziwe nguMnangagwa. Ibandla leMDC Alliance liqina ngokuthi alisoze liguqule ibizo lalo lanxa ibandla leMDC lisithi lizasebenzisa leli bizo kukhetho oluzayo ngo-2023. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Glenn Mpani uphehlelo ludaba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo esithi ibizo elithi MDC kumele lilahlwe ngoba selingcolile. Umpani uthe kumele iMDC Alliance iziqoqe kutsha kumbe i-rebranding ngesiNgisi ukhetho lungakafiki. Abanye abasekeli be-MDC Alliance bavumelane lalumbono, kodwa abanye bathe leli bandla kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ophatheke kwezombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Engingakutsho ngebizo ukuthi ngikhuluma ngizikhulumela ngingasikho ukuthi umbe ngisikhulumi se-MDC kumbe yini, kodwa into engingayitsho ukuthi ibizo elephathi mina ngombono wami bonayo kuqakathe ukuthi ngaliyatshintshwa ukuthi abantu abazavota bavote ababefuze bavotile MDC balijwayele elitsha eliyabe liphiwe ibandla, ngoba ungakhangela ukuthi into leyi vele yona i-MDCT indlela esebenzisana layo lalaba abayibababusayo abezanupf balakho ukuthi kulokunye okucatshile abangakwenza ukuthi zokusiya ngesikhathi sokuthi kuyevotwa bagcine benyamalalisa igama ibizo leli ithi MDC Alliance. Kube nzima ebantwini ukuthi sokusesikhathi esingenganani babekwanisa ukuthi babambe amazwi or babambe indlela ibizo elithi labeseliyo selifuna ukuthi i-MDC Alliance ivotelwe kuyo, ngoba imizamo vele eminingi yenziwa ezanupf ukuthi iphambanise yonke into kusikhangelela ukhetho lunolisebenzikile oluka-2023. So abakhokheli bebandla le-MDC Alliance kuyisikhathi esihle esisesekhona kusele isikhathi ukuthi bakhangelise udaba lolwebizo lokuthi lunxaka ngokuthi kungaba le nto engaphambaniseka sekusiya emaphethelweni. So kusufuze ukuthi kuye emncintisanweni lo okhethweni oluzayo ka-2023 kungahlukubi into ezahlukuluza or ezahlupha abalandeli be-MDC Alliance ukuthi bavote besenza bevote kanjani, ngoba vele ungathi uyakhangela ibizo le-MDC Alliance i-MDCT ekhokhelwa ngumonzora bavele balokuningi abalesifisa ukuthi bakwenze.
Lona ibizo ngokubona kwakho lingaba lokwenza na ukuthi abantu bavotele ibandla?
Engingakutsho ngokuthi ibizo liqakathekile kakhulu njengomuntu osike wancintisa la emkhethweni lwelizwe leZimbabwe. Abantu abaningi nxa bevota esingakutsho ukuthi bavota bebambene bebutheni bavotela into enye ibandla linye. Ungakhangela esingakutsho ngesikhiwa ukuthi imob psychology yesebenzayo ukuthi nxa abantu besiyavota bavele batshenda hayi iZANU-PF siyivotele, siyavotela i-MDC Alliance. Nxa indaba ingalungiswanga kuhle ilakho ukuthi kube lempambaniso kwenkulu ekuvoteni kwabantu. Njalo laba abantu ababe-MDC Alliance benzani ngebizo lamanje ngendlela yokuthi yona vele iZANU-PF idlelana le-MDCT le yabo Monzora, okuyukuthi baze bale ndlela abangayenzi njengoba kade sibonile ukuthi babe bakwanisa ukuthi bagcine betshintshile ngendlela abantu ababevote bevotele i-MDC Alliance baphuma sebengabantu abangani bangaphansi kwe-MDC et. So ibizo lonangwalo liqakatheke kakhulu kulubantu abavotayo elizweni lakithi, ngoba kabavoteli ukukhalipha komuntu or ukusebenza nzima komuntu, kodwa bavota besithi bavota leli bandla ka-1 bame nje 1 ndawo.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uphatheke kwezombusaswe sixoxela ekwele South Africa. Amabandla ezombusazwe asekhuthaze uhulumende ukuthi asebenzise kuhle imali asanda kuyiphiwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund efika phose ku-$1 billion. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele abantu baziswe ukuthi isetshenziswe njani limali ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere wethule umbiko izolo esithi kuminyaka edluleyo eleZimbabwe lithole imali efanayo kwa-IMF kodwa yachaphaswa. Ibandla le-MDCT lalo lithi limali kumele isetshenziswe kuhle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulima, ezokuhiqiza impahla, ezemfundo kanye lezempilakahle. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Esiyethemba ngakho ukuthi uParliament uzancedisa ukuthi sibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani. Ngoba nxa sikhangele uhulumende wethu uyasebenzisa izimali ebuye acele uParliament ukuthi amubhayile out. So ngilethembele ukuthi izimali lezi uParliament uzathi yena uyafuna ukuthi azibone ukuthi zizasebenza kanjani. Ezingakasebenzi atsho ukuthi uhulumende uzasebenza ebuye uParliament for bathi condonation ukuthi sasenze imali sicela usizo, sicela uzwelo. Angiboni ukuthi amabandla lawo aqinile ukuthi bangukuthi uhulumende abe accountable kumbe uhulumende asitshele ukuthi uhamba kanjani. Bafuze ukutshengisa amandla abo uPhalamende njalo njengoba bengela 2/3 majority uhulumende wezano uzenza santando. Ngokubona kwami imali le ingaphela yonke nxa kuyukuthi abantu makhaza abangumbuyela kumbe ababuzi ukuthi uhamba kanjani ngoba iPhalamende bona njengani ayisela mandla ukuthi ibuze ukuthi uhamba kanjani.
Imali eningi kakhulu le ukuthi ngaletha umahluko elizweni nxa kuyukuthi isetshenziswe kuhle.
Ingaletha umahluko sibili incedise ukuthi singakhali ngenxa ye-corona ukuthi ingaletha umahluko kodwa ngokubona kwami imali le izaphelela emoyeni sihle sikhulume ngayo njengemali eyamadayimond.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ayisikho kwakuqala ukuthi uhulumende emukelele imali njalo kayisebenzisanga kuhle.
Kodwa ibandla lelo phela leuPhalamende nxa sikhangele izimali ezinjengalezi eziningi kumele iPhalamende ewukhangelise. Ibandla le-MDC Alliance namanye amabandla akhona kuPhalamende sinethembele ukuthi njengoba besimemelela abantu uma constituents abo kumele bekhulume kumbe kumele bebuze uPhalamende. Kodwa siyabona ukuthi amandla lawo nxa sekungena uPhalamende ngesinye isikhathi kababuzi imibuzo okumele bayibuze ukuthi izimali zihamba kanjani. So izano icina isenza sandana.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day lithi ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ovimba ukhetho lwamabhayi elections. Inkundla yesayithi ithi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPhamuchinguri Kashiri usethembise ukudingisisa ukuthi kungani uhulumende wala ukupha owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Saul Kwakuba Ndlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi izikolo zona ezivulwa umvulo ozayo zizavalwa mhlaka 17 ngompalakansi njalo zivulwe ngomnyaka ozayo mhla ziku-11 ngozibandlela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ku-Studio 7 ku-Studio 7 salibonani, salibonani lonke ngibingelele bonke abantu abalaleli balomsakazo, abasakazi balomsakazo sithi hukani liyaphila na, hayi thina siyaphila. Ukhulumayo ngoLeya kuzuzaphi konke esitolo. Hey, ilanga lichona lendaba liphume nendaba. Hayi siyamuzwa laphana noma bathi ngoGeorge Chiramba kumbe uGeorge Maramba kankwazi igama langkhona liyanyalela mina lalukuphuma emlonyeni wami kodwa kuduzane nakhona apho ngazi kuthiwa uGeorge Maramba something like that. Laphana kukuthi uthuka i-president yeZambia mhlawumbe e-opposition party ewinileyo esiyi-ruling party now. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi boke linake kunabanye abantu othi mawungabucoxa nayo sithi yazi ngifuna ukuthenga imoto yakutshele ngokufa kwemoto ukuthi yazi imoto ile nkinga ezingakhi ifa kanje kanje lwana umuntu uyabe zama ukukudonga umqondo ukuthi wena lento oyicabangayo ungayenzi so uGeorge Chiramba lo uGeorge Maramba lo abantu abamnake bengimnake bengamnaki futhi ngoba is trying to destroy imqondo yabantu okokuthi maye sithi yena ama opposition party noma engawina kodwa kangakebuse kutshoni lokhana kutshoti yindlela yokudestroya imqondo yabantu ukuthi abantu begive up bengavoti bezitela ukuthi ayi noma singavota vela ngike siwina ngike sibusilizwe leli yazi lowa muntu udinga i-attention but ngicabanga ukuthi i-attention uzayithola kuzani kuphela abantu abafanelanga bemnaki
viva marapi viva viva mqondisi viva siyakubonga mfoka moyo wena ungashayi itiye uphephetha isinkwa wena ungatshayi nje awufihla umphini ngithi amavuko basakazi bastudio 7 ngilibingelela kanye labalaleli kanye labalandeleli be-MRP ngithi ngezindawo endawo 2023 sefikile asizameni lathi sisemazweni asizameni sibile ukuthi silungiselele ukuyebhalisa ukuthi kuyevotwa sifakeni i-MRP maybe imatelelayo ingakhona ukuthi kube lowo utshintshonya singakhaleli nje ukuthi kumbe kuthiwa sibambane lapho MDC siyekhuphizana sikhuphizano hayi khuphizano nje abe kuthiwa i-MDC ikhona osekwenzayo ekwenzayo okungayenziwa izanu abe sithi hayi siyayikhupha siyabambana siyekhuphizano ngoba still i-MDC Alliance iyafanana abalandeli be-MDC Alliance bathi yeyi abantu be-MRP balo badlululo ye ababuye lapha kanti bona badabukene phakathi umonzora sebeyele waye bengaqali babize umonzora babuye bahlangane lathi sikho singahlangana lapho yeyi abantu be-MRP yeyi baletha ibhali kuyini abangakuboniyo iziphofu nxa kuthi bona bayadla kwe-MDC kabadle bathule basekele thina hawu mandebele liloyo ngubani kanti sazosokola le
ya sesichile ngomnotho weZimbabwe asazi ukuthi bakithi kuzalunga kutheni siyahlupheka kwamanye amazwe abasiboni mina umadawo odabuka elupane
siyabonga mthokazi omuhle liyaphila kumagumba amane omhlaba hayi siyabonga ukugcinwa inkosi walokhu sisahlaba abanye lokhu behlaba amanjekishini abokhulu phela lebathwale behambe behlabe bevikele njalo kodwa mask up madoda yithi into le yikhona really kuyafiwa COVID-19 izandla sigezwe sanitizer ngesepa geza khulu hlala ekhaya ungathanda ukuchapachampa siyabonga ngithi ngindlule ngilibungisa likhona yini ekhaya emagumbini amane umhla ngilaphana ematupos ingwenya ikhona yini umaziwa ukhona yini laphana ekezi seqe sizofika lapha edaluka tandazani malumeza sitovile ekophulula osobhu wami undlovu khona sibhedele ucouncil wethu bonke nje abahlali beka-ward 19 ngiyalithanda liyaphila kodwa ngezwa abantu bayababaza inhlelo zethu zinhle aziqhubeke zinjalo bakithi likhuluma iqiniso sonke isikhathi lisitshela ngokwenzakala ezindaweni nezindaweni ngiyabonga umovini ngwenya edaluka
salibonani ku-studio 7 okhulumayo uGodfrey Moyo engicelayo nje ukuthi ne le into yegugurawunde thina sibabantu bakamthwakazi asiyivumi ukuthi kuzakhulunywa lezinduna ekuqaleni induna lezo makusibulawa zazikuphi ngoba induna lezo ezinye zakhona zabaleka so zona lezi nduna ezibizwayo induna ezazikhona masibulawa o induna zasezano lezi ezikhitshwe izano ukuthi ziyosibusa or kanjani ngoba namanje lezo nduna azikwazi ukukhuluma nathi zingasizobabulali futhi kumake ukuthi zingababulali lezo nduna sizazibona zikhuluma nathi ma zingasizobabulali angeke zikwazi ukukhuluma nathi lezo nduna
love
abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili 210 esigabeni se-Oromia kwele Ethiopia ngeviki edluleyo kudlakela lokulwisana ngemihlobo. Umsakazo we-Voice of America wona ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka kwe-COVID-19 kukhanya sokudeda ezwekazi le-Afrika. Singene kudaba lwe-Melika. Izikliwi zeqembu le-ISIS zidubule amabhomba kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alichumi lantathu 13. Isigodlo sebutho eMelika iPentagon siveze njalo ukuthi kulimale amasotsha aleli lizwe alichumi lanhlanu. Abe ICC laba batubule amabhomba lawa phandle kwegceke lendizamchina edolobheni leKabul lapho ukuxokozela khona amabutho eMelika ezama ukuhlenga inkulungwane zezizalwane zeMelika leze-Afghanistan ezizama ukuphuma kulelo lizwe zibalekela iqembu leTaliban lona elisanda kugenqula uhulumente. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi ngemva kwesehlakalo lesi ekhalela imuli zababhubhileyo. Uthembise ukuthi iMelika izazidinga izikliwi ze-ISIS ezenze isiga lesi zijeziswe. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka, ilungiswa ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke khona lokho kwe-ISIS lokwabo-Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili. Imelika yayingasoze ukulungisa kuqede du. Kubuhlungu-ke ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke iminyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo-70s, 80s, 90s kuze kufike namhlanje. Ngokuba siyakhumbula ukuthi iAfghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubone iISIL ibhomba, ngoba iISIL ilwa leTaliban, iTaliban kayifuni njalo iISIL. Kanti ke iISIL ithethe iadvantage yokuthi abemelika namba sebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babebaningi. Sokuza bafosa ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa leISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuchiya umongameli Biden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba?
Okwenzeke eAfghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu, besithi bona ukuphuma khona lokhu yana kubange ukuminyana isixhobexhobe esisibona e-airport kwenze ukuba amasotsha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe yi-easy target. Ngokuba vela ama-terrorists nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni, ngoba kusela muntu osetsha, kula muntu oyenzani kakhulu ngaphandle. Ngakho-ke bekulula ukuthi babu lalabantu-ke uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngale ndlela edala isixhobexhobe lesiyana okuminyana lokhuyana e-airport. Lokhu bekungasoze kwenzeka. Kanti-ke lapho abamvikelayo bazathi vele abekungela nto engenziwa, sekumele kuphunywe oniwe yi-government ye-Afghanistan. Kodwa-ke umbeke esibangeni esibi sokusolwa kakhulu, uzasolwa, solwa, solwa, solwe kuze kube nini nanini, ikakhulu kuzona lezi nsuku kuze kube le nguquko esimeni sona lesiyana esisibone e-airport.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uzulu. Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alitshumi lantathu 13. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.